umthetho Gandhi njengoba niveli kwazi ukuthi i-by-election nje leZimbabwe akula muntu ongayiwini. Kukalutshwana ukuthi liwine ngaphandle lani lize libe netakiki eyenziwa yiZANU-PF. Kunje bekesenza i-registration liyana okuthiwa yi-polling station voters roll registration. Bekuraight civil but i-problem ekhona ukuthi ayathi khona emuntwini i-proof of residency uyayiproduce nxa ungalayo uyabhalisa i-affidavit. Khona kuyala yikho kulapho kulobutsotsi khona and sebeqalisile vele ukuba baqalisa vele kukhalisa ukurejista khonaphana ukubhasa abantu from others.
Ye, alibona ukuthi njenge-opposition ukungangeni kwenu kukhetho kuzaliphambanisa ngesikhathi selifuna ukubuyela sibona sebezigxilile khonapho?
Khona abantu bayakwazi vele ukuthi indaba sisithi kahle ngiyela ekhethweni le-by-election. Athenze vele bekwazi khona lokho ngoba ukuthi umuntu ukuthi wena uzigqakezele uphinde uzigqidele akwenzi vele kahle yonto elungile. Ngoba vele abantu esibabe besithi kasingene kasingene kodwa siyabachathisela ukuthi isizathu wayi singafuni ukukhontesti i-by-election yokuyini.
Thina uZulu uthini uza vota yini kumbe vele kuzavota abantu abalutshwana?
Abantu abalutshwana vele abantu abalutshwana bazavota. Khonapha lapho engihlala khona mina abantu babuya bezobuza mina ukuthi kanti vele i-election yani. Abantu ba-confused vele liphumisi babuza ukuthi kanti vele kwenzenjani. Abanye bebengakwazi baze beza ukumenyezela ukuthi abantu abahambe kuye-rethi kuyavota mhla ka-19. Bebuza ukuthi kanti kwenzenjani. Uvota abazavota abazakhwalisa kanti limbone wathi vele kuzaba le-apas.